ngibuzise yelathi sisaluzwa ngamakhe muhle udabalo lokuthi amavize engaphenduka kodwa ke nxa ukuthi engaphenduka sibone ngani enga hlukumezeka kakhulu abantu base abasekhaya kithi eZimbabwe ngoba kwamanzi bekulula ukuthi abantu baze bazoziyenzela ibusiness ngapha baphinde babuyele ekhaya ngoba uyazi ukuthi umnotho waseZimbabwe awukabi right, isayi-wholesale economy.
Ya, bese-ke sezwa ukubana bafuna ukuthi baguqule ama-permits abe ngamavisa njengokwenziwa kwamanye amazwe. Lina beluluzwe njani lolu daba?
Lathi besaluzile kodwa besingaluzisisi kodwa sizama ukuthi okwamanje sesizama ukuthi senze ama-appointment ukuthi singe nje njengebandla le-MDC lapha eSouth Africa ukuthi kuyini abafundi bakwenze. Kodwa-ke ilizwe ngelizwe lalo lilama-policies layo eliwenzayo ukuze lifake imithetho yawo yokungena lokuphuma kwabantu elizweni.
Kodwa khona okwamanje kunjani nxa likhangele ikakhulu izizalwane zeZimbabwe ezibuya khona ngapho kwele South Africa, ziningi?
Izizalwane zeZimbabwe ziningi kakhulu ezisiza ngapha. In fact, okwenzakalayo kalesi kubonakala ukuthi vele ziloke zisanda zisiba ningi, kutshengisa ukuthi umnotho waselizweni lakithi eZimbabwe awukaguquki njalo awukatshengisa ukuthi kulo guquko olukhona. Utshengisa ukuthi uloke usalapho okadume khona kumbe usuwes ngathi ngesilungu kulapho okade ukhona ngeminyaka emine edlule ade sikuye ku khulumendo obambana.
Yes, uphenduke njalo kudaba lwamavisa. Lina ngokuzwa kwenu beluluzwe ngobani njengoba sibona solugcwele yonke indawo kobo Facebook la kobo WhatsApp, lina beluluzwe njani lolu daba?
Ah, lathi daba lolu siluzwe emaphepheni no. Besinga ingenji iSouth African government, but as we speak yikwesikuthi sikuzamayo ngoba kule forum vele ekhona ukuthi esizama ukuthi sisebenze ngayo eyayike yabunjwa kuphela kweminyaka le ngufoye kade ikhona le ekuyinhlenjana le Home Affairs as foreigner. So yade sizama ukuthi siyisebenzise ukuthi singe nje futhi size ukuthi nga udaba lwamavisa lolulumi kuphi.